ukhetho lolu sithi thina bekuyukuqhilibezelana akulakhetho olunye bekungumnumzana umnankagwa ezama ukudinga i-2/3 esebenzisa-ke i-backdoor lokhu ukwenze ebambane-ke le nhlanganiso yezeki eyaziwayo kakhulu ngokuqhilibezela endabeni zokhetho kodwa khathesi-ke baphinde bamanyana-ke lesigodli esikhulu semthetho esingathi i-high court lamajaji e-high court athengisa ukuthi athengwa-ke ukuthi abe seceleni likamnankagwa belwisana nokuthi ibandla le-TCC lama-candidates e-TCC engabi khona kubhaloti ngoba besisaba ukudliwa-ke kulelo khetho njalo Mr. Mnankagwa uzama ukudinga i-2/3 majority ephalamende esebenzisa indlela zokuqhilibezela ukuze-ke athathe lokhu akusebenzise ukuthi abuyele ukuba ngumongameli okungakho emthethweni beyond ama-limits akhe aphiweyo amabili asemthethweni isinqumo esikhulu somthetho esingathi ngesikhiwa i-constitution
manje ngasikhangele elakusasa lebandla lithini line kakhulu ngomnumzana Chabangu kukhona yini elikwenzayo ukuthi kungabi lokunye ukuxotshwa kwamalunga
sesenzile konke kwekhothi kuphumile ukuthi konke lamalunga athi akumelanga abe lokhu exotshwa singaze njalo njengoba ngike ngakhuluma ukuthi umthethwandaba yethu ayisamanga kuhle kodwa besitholile-ke i-judgment emisa ukurekholwa kwabantu bethu abakhethwa ephalamenti lekhansilini so sikhangelele ukuthi akusela abantu abazaphinda berekholwe kodwa akhona amanye njalo esiwenzileyo wonke ama-records la ayenziwayo akho emthethweni elekshinana le yenziwe ngomnankagwa layo ayikho emthethweni kufuze ireveswe ngamadali omthetho ngoba izinto ezenziwa ngentando kamnankagwa ezingelani lomthetho welizwe lezimbabwe